Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 6 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla le-CCC lithi lanxa lisekela ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni we-Beit Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano.
Aziyona ingxenye yabo, kodwa ke siyaseka nje, uyabona kunale nto esibizwa ukuthi ama-popcorn demonstration.
Umholi we-CCC umnumzana Nelson Chamisa obeseGwanda izolo usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu elokuxotshisa amalunga edwale lephalamende lamakhansila.
President uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezigwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu ukukhuluma nguChabangu kuliqiniso.
Kodwa yena umnumzana Sengezo Chabangu uthi kabuyele emuva ngenyathelo lakhe lokuxotsha athi babuyisela ibandla le-CCC emuva.
Polo kokuphonga uthwa kusemahlangeni umuntu uyakhuluma aqanse phezulu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo kumbe usukhuluma iqiniso uyimember nxa ukhuluma amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi lanxa liseka ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni we-Beit Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano. Kule xuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eliqoqa ukutshengisela lokhu lisithi lifuna ele South Africa lomhlaba jikelele ube kwazi ukuthi ukhetho lwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi eZimbabwe alukhutshwanga ngemfanelo okwenza kubaluleke ukuba luqutshwe kakutsha lolukhetho. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu.
Ukubhikisha sizokwenza ngomgqibelo engiwaziyo yilokho okuse-KZN lapho ke amalunga wethu njengama-citizen njengezizalwane zaseZimbabwe sizophatheka ke singene emgwaqweni bese ziyonikela isiphathamandla sakhona ngale abambiza ukuthi u-premier wase-KZN. Lesi phathamandla mhlawumbe sizothumela abantu abazowamukela i-petition. Lokho ke abamalunga wethu iningi labo under Zimbabwean community bazoba bekhona. Siyaququzela vele ukuthi kubhikishwe, sizobe vele siyothula ke izikhalazo zethu.
Sizwa kuthiwa lina liyaba liphatheka komunye umcimbi wokutshengisela, ungasitshela ukuthi lina lizatshengisela na e-Beit Bridge njalo nini, usiphe njalo le njongo yenu?
Msakazi, sizoba nakho ukubhikisha e-border kodwa hayi ngomgqibelo. Lo laba semzwe ngomgqibelo hayi asiyona ingxenye yabo, kodwa ke siyaseka nje, uyabona kunale nto esibizwa ukuthi ama-popcorn demonstration. Abantu bayavumeleka ukuthi yona uma bathola imvumo eziphathamandla kuziphathamandla zalo hayi eMzansi babe babhikisha, kodwa hayi thina azanga sibe ingxenye yalokho. Siyasupporta nje uma kungaphumela, siyafisela impela nje ukuthi baphumelele kuloko kwenzayo ngomgqibelo. Kodwa ke sikuhlelile thina esihambisana lakho yilokho okuzokwenzeka mhla ka 26 October. Lapho ke hayi sobe sikhona sibhikisha impela, sibhateka sitshengisela. Injongo yethu ukuthi nje sibonise sitshengisele uhulumeni wakhona la eMzansi ukuthi khona asiphathekanga kahle ngaloko kwenza kele ngohlelo lwase Zimbabwe. Sizowa futhi nokunye ukubhikisha mhla ka 21 October Union Building. Lapho ke sizokwethula futhi izikhalazo zethu kumangameli noma ke umuntu ozo beyamele umangameli uRamaphosa. Injongo futhi lapho ke sifuna ukuthi sitshengisele phela ukukhathazeka nokuhlukumezeka esiyiko ngenxa ekhetho lwase Zimbabwe. Sithi thina hayi uRamaphosa njengoba ubhizi ukhanya ngathi usupportana nalo baba lo ozifakile embusweni uyenza ukuthi lokho kusho ukuthi ukhonke lokho kwenzakalayo ngale kuyakujabulisa. Uma ukujabulisa phela yiko phela kwenza ukuthi abantu babaleke babuye kulelizwe. Uphinde futhi ngapha wathela induku basha phambili basha emuva konke lokho sithi thina hayi Ramaphosa ungabe kanjani uhambisane nomphumela noma neobservation enziwe yiSADC ngoba yiko esikwaziyo sonke ukuthi umphumela waseZimbabwe uhamba ukhetho lwaseZimbabwe luhamba ngendlela njalo sizobe sikhuluma ke ngekhalazo zethu.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love umgcini isihlalo webandla lesisisi kwele South Africa ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Umholi we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Cabangu, othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele waleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga e-CCC kuleli dale lase ama-council asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kala amandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Isiphathamandla sebandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi umnumzana Chamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshele abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagqitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo, udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengezo Cabangu oselilunga lezana PF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezigwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhuluya ngoCabangu kuliqiniso ukuthi athi yena userecola kumbe usexotsha amalunga edalela iparlamente yamele athize yamele i-CCC lama-councillors athize. So uChamisa upresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa yizakhamizi abakhethwa yizizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eparlamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethele ngabantu bachiyane lo mdlalo umdlalo nyana lo owenziwa nguCabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadeben South ngokuvota bevotela inguquko njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abo wenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. Sokungenzakala ukuthi labo abaphethe iparlamente uSpeaker of Parliament noMinister we-local government ubone sebevumelane lokwenza kwaSengezo. Sengezo uvele asomuntu olilunga le-CCC ngoba siyazi sonke ukuba iZANU-PF ile njongo mbili esifiso sokuthi ithole into esithi two-thirds majority ukuze eParliamente ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isiphathamandla sebandla le-CCC esigabeni seMathupheleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, usithandekile uphinde waxoxa laye umnumzana Chabangu ukuze ukuthi sizwe ukuthi yena uthini ngalokhu okukhulunywa ngondlela.
ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lo muntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa ulamabhanxa uyaxhamanda kanti ngike ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithu nguspokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba uyatatarika uchaywe isiyezi uchaywe isavunguzane kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyikuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution ilamalunga, i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu, kusasa kuyathengiswa lokhu, okushotileyo lokhu, uvula i-opening and closing of your stock. Pho lokho kuphonga ukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma infish lokumbu sukhuluma iqiniso uyimemba nxa ukhuluma amanga nxa uthembisa abantu ize then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayisiyo ndlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu into yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye azicakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi. Nxa becabanga ukuthi indaba le incane ngaba belokhu becontinua beqhubeka bekhuluma beyengana baza ubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sibujayele. Akusitshintshi lutho, ungeke ulivale iqiniso liyaphuma kuphela.
Lo ke ngumnumzana Singezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC. Kunjalo nje, ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile uxoxe lo mnumzana Witness Dube owayeyisikhulumeli sebandla le-MDCT elake labangela ukuxotshwa kwamanye amalunga ebandla le-MDC Alliance ephalamende kodwa ukakathesi osekubandla le-ZANU-PF.
Wabuchaba ngimazi kwesikhathi eside sako opposition kusizofika ngesikhathi seCongress ka-2011 eMDC wayesenguye uChairman weProvince eMatabeleland North. Ngakho labo abathi kabamazi kuyaveza nje sobala ukuthi bona yibo abangazilutho abade bengekho kupolitics. Ubabuchaba ngokumazi kwami ngumuntu lwana ukuthi nxa ekholelwa ulutho uyasukuma enze konke okusemandleni akhe ukuze lokho afuna ukubone kusenzakala kuthengwe ngabanengi. Uyaqoqa abantu, waqalisa engumqoqi weprovince waba nguchairman weyouth. Ungumuntu othanda ukuqoqa nje abantu okutshengisela ukuthi into yakhe yena libone yenze nje kutsho ukuthi vele iqoqiwe ilabantu ngomva kwayo. Abantu be-CCC kumele bazinuka amakhwapha babone ukuthi izinto kazimanga kuhle lapho abakhona. Ungabona uchaba ngesephume sesenze nje isikhathi esiningi uyabe qedile phansi lapha ebantwini kuwe ngaba kungumlilo nje osulumathe yonke indawo okuthi laye uChamisa uzazibona usumgombolozele.
Siyabona ukuthi ubukobandla le-MDCT elike lenza ama-recalls. Umnumzana Chabangu singathi ulezizathu eziqinileyo yini ezingafeza lokho?
Okukhona ukuthi babuchango leyo ncwadi usayibhalile and okukhona ukuthi kukhanya ulosekelo lwabantu bebandla le-CCC. Into zazivele zingayimelanga kuhle i-CCC koBulawayo okwenza ukuthi bagcine bengafaki amaphepha ngesikhathi ngeqiniso ngeqiniso babe vele bengafanelanga ukuthi bavunyelwe ukuthi bangene njengama candidates ikho libona behluleka lokufaka iPR funengi esikuzwayo okungasikho konoko kaChaba ngoba ningi asebekhulume ezindaweni eziningi mfeke nje bekhuluma ukuthi hayi laba bantu abangenayo abesisisiko bulawayo babe vele bengasoko bebandla labo okuveza sobala ukuthi indlela yokuthi iCCC ithi kayela constitution kayela structure kayelani yibuqili lobutsotsi okade bungeke bama kuze kube naphakade ngoba eqinisweni bakhona ababe besenza izinqumo bodwa akula nkomo ezake zahlala emahlangeni kuyayazi ikhitshwe kweze ukuthi kulinywe kwezwe konke kube le order
ubona kuwela ngaphi induku lokuxaxaxa la
bazakulwa for the next 5 years bangaze bathole futhi ama seats next election babe lokho besilwa uChabangu into ayilwayo angabe lwela into yokuthi kumele kube lo lokubuswa kwebandla ele opposition ngendlela elandela isisekelo sebandla ngendlela elandela ama processes kodwa umnyama alawo ukuthi into engasoze yafaka yabakhona ku opposition ngoba vele abantu bakhona bazifunela amandla ukuthi bazincede bona mbona ephumelela entweni yakhe ngoba nxa lokho esikuzwayo singaphandle bekhuluma bona abantu abasekeli sisiningi labo kukanye ubukhokheli buka babuchamisa sebebubonile njengoba sasibubonile thina sisalo mama ukhuphe ngo-2018 ngingakachinje zonke into ze opposition sasivele sikubona ukuthi babuchamisa ubukhokheli akalabo i-opposition ayizangi ibe lobukhokheli kusukela ngesikhathi kubhubha ubaba uTsvangira yili bhadeli khona kukanti izanu phefu siyabona ukuthi bakwanisa ukuthi bakhiphe owayekhokhela ubaba umgabe baqinisa ibandla labo esengikilo manje liqinile lilombono liyakhanya ukuthi liyangaphi so abantu baza kubona nje eZimbabwe ukuthi hayi opposition le ekhona kade esivela kula nje lento eyodwa ezafa yaphuma bazachiya abantu bacine bezivuyela konke ku ruling party bencedisa ukuthi lizwe lakhiwe siyaphambili.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT osekubandla leZANU PF obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obe ngumgcinisihlalo wekhomishini yezenkohlakalo iZAC unkosikazi Lois Matanda Moyo usekhethwe kuba ngumtshutshisi kahulumende uAttorney General. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi abathengisa ezitaladeni eHarare lezinye izitolo abasamukeli idola leZimbabwe elingamachumi amahlanu i-$50 elomfanekiso kambuyane Handa ngoba amandla alo asewile okokuthi alisathengi lutho leli dola. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga siyalibingelela lonke siyalibingelela abalaleliyo labakhulumayo hayi siyakuzwisisa ngoba khona iqiniso elikhona yokuthi ukuthuka isikho kulungisa ulutho kodwa kwesinye isikhathi kwebe usukhulumela empenduleni yenhliziyo yobuhlungu yalo okhulumayo ukuthi abekhuluma ngani uyaransa kube susithi uphendule kuhle kathi maybe wesikhathi uphendule kubi kodwa hayi siyakubonga ukuthi libe libacebisa abantu labo abakhuluma kubi hayi kuyabe kuwukucaphuka lami ngicabuke sokumphunyule ngakhuluma kubi ngoba ungakhangela abantu bona bakhuluma into zabo engani ziraf bona badla bodwa abanye abantu emhlabeni bayadubeka kwabeZimbabwe bahlupheka lokho kokuqala ukugcina bona ngokudla kwasebengani bakhulumela umuntu wonke ukuthi wonke uzwa kuhle sebe singezwa kuhle thina siyasihluphekela sitholi lutho kubona babenefita something entweni yabona leyi thina singabenefita sesifela bona kulungu into lokhu yakhe yikho sasiqine sesithi thina isibhedlela sengutsheni sikamisile bahambe beyokwelatshwa nabafuna ukwelatshwa ukuze bengabe singumanela thina manera asikufuni ingayisi mosira yetu wana lanu tulilu ngabulugu rasela banyabantu kwa wakuwa kono siyavu wangagotu kusitribisi
kustudio 7 kanila bala lele mina bengithi ngibuze lapha kuwo wana labo Khalipani Phukeni osenzo Chabangu nabanye nje bonke laba baningi uqhabo Mguni ukuthi kati yaphelela phi MDC yabo leyo ngoba iTripC yafoma ngemva kokuba beyihlukumeza namhlanje sebebalekela lapho kunabantu khona sebeyiba abaseke behlaziya ukuthi hey iTripC ngabe yenze isubo sebekhohliwe ngeyabo ukuthi sabaleka bona sabaleka lina boPhukeni namhlanje seliyazi kakhulu lazi nix mana ikulante kuyaziyo lithi lingabahlaziyi lehluleka yaphelela kuphi lathatha zonke MDCP lathatha zonke MDC alliances salithiya hawu lithunywa ngubani thathanini izimali zika uBhedi Mpofu lezo livisele emuva lingabathengisi thatheka namaphathi ayikuphi waye lingavula wena amaphathi hambani livisele imali lezo lithenga ngazo liyathengwa mana lazi nix
lo alo alo Studio 7 alo Studio 7 njani nonke kuyazi bafethu into yasekhaya ibuhlungu ibuhlungu mpela ilizwe lelana selingelezani maybe bathenga bafaka isignature labomnangagwa umnangagwa ufaka abantu abakhe yazi kubuhlungu kodwa into esiyitshelayo guys sicela loba kuwukuthi sikhuluma singathuki ngoba ukuthuka kusuke kusise kandawo ngakutholakala kuphela indlela yokuthina abantu laba bengakhithwa kanjani ngoba sikhathele ngamakhihla ngoba lo mdala layo umgabi layo uze walala layo same thing futhi nanku futhi okunye athi eZimbabwe kuyaze kulunge mnyakana kutheni ubuhlungu
Studio 7 Studio 7 siphinde futhi njalo thina umathebelelenda abanikazi bendawo Mr. Mathebelelenda asiyifuni into elesishona phakathi asiyifuni ngapha emathebeleleni uma bengasikhomba nje indebele eliphetheyo khona ngale endaweni yemakaranga lakuphi kuphi lakuphi kuphi abasitshele ukuthi nangu lo leplazi khona ngale lo lendle kanokusho lo lesikhundleni esiphezulu angasijwayele uChamisa asifuni lutho mpela khonapho naye nalozayo uma kuthi ngwezana uzaphibebila umuntu okobulawayo kumele asebenzele nje into eright azwe ngabantu bakobulawayo engumuntu wakobulawayo ungathengwa ngedoti yakho lofuna ukuza ngayo uzaphuma ubila sibonge lapho Studio 7 sibonge impela nje khonapho nawe naChabangu sicela ukwazi kahle ukuthi uvela kangwanga
Studio 7 ngiyabingelela abalaleli labasakazi sibonge umsebenzi omkhulu elisenzela wena abasakazi wethu ke ngiyekubaba lokuthiwa nguChabangu lo kuthi kambe into eyangisa kangaka ubaba lo ma usuka kwenye iparty usiyafaka umthetho kwenye iparty uzobhala izincwadi baba uvele ubucabanga ukuthi kwenze njani kanti kunokuthi ijabulisa ngokubona abantu beZimbabwe behluphekile ngoba la uhluphekile njengomunye umuntu koko kwenza uzobhala incwadi yenye iparty wena ungaseleyo party anti kutshengisa khona ukuthi vele kule mali esuyiphiwe okungakusiza ke baba ukuthi thathe imali leyoyibisele kubanikazi laba bakupheleyo mali ukuze bedinge umuntu ozabenzela umsebenzi ngendlela abafuna ngakhona ngoba lokho elikwenzayo vele lidiliza ilizwe abantu bahluphekile abantwana bayachiswa emazweni ngapha bayizigebengu abantwana nqatha kula misebenzi umntwana yabuye efike edinga umsebenzi awuswe eqala ukubamba inkunzi ebanje chiswe mhlawumbe lo wakho somntwana khonapha egoli uyachiswa khona la mhlawumbe sokuba abantwana wakarajwa bamtshaya waze wayichamele wena kodwa lesibindi sokuthi uthengwe ukuthi ubhale incwadi ukuthi khona khona sokusososo thina ayikho into esiyidingayo thina into esiyidingayo lutshintsho la ithikhisi ma ingena khona lapho embusweni ithatha amandla esabe sikudinga thina ukuthi besivulele amathuba omsebenzi sisuke emazweni sibuyele emakhaya nathi sikhathele sizwiyele thina ngokubiza amagwerekwere
qum kwatshelele siyavuma sonke kodwa-ke kule nto engidanisayo ukuthi ma kuthiwa ipolitics yeseZimbabwe sihamba ngalindlela kuyadanisa kakhulu ngoba abantu babecabangela ukuthi yonke into izalunga manje ukuthi siyathola thina singama-opposition sesidlephana i-ansa yokuthi umuntu lo ungakhathi ukudlephana nomuntu sokuthi uyizani kathi vele i-problem ingaphi ma kuwukuthi abantu bandawonye kade bahlukana ngaphi kodwa ma besithi bahamba indlela eyodwa of sahlupheka politics yakithi ayihlakaniphanga iyisithutha angazi ukuthi ngiyathi ngikhuluma ngeleni langa athi mina into esilimazayo iyodwa eZimbabwe we don't have leaders silabantu abafuna ukuthi bona bebe greedy ubugwaba yibo obusilimazayo umuntu efune ukuthi hhayi kafuna ufuna ukukhokhelwa, ufuna ukukhokhela. Kanti uzakhokhela njani abanye abantu wena ungafuna ukukhokhelwa, ufuna ukukhokhela? Ah, boss, our so called leaders, you are dangerous. Thank you very much.
Sempendulile umsakazi, ngikhuluma khona lo Chabang nophukeni. Bona nxa bebonke uChamisa uyehluleka, kungani bengaphumi elabi iphathi ukuze kubonakale ukuthi uChamisa kala bantu uyafaka kuphela abantu. Kabufume elabi ibandla elizabalandela ngoba bona baseqinisweni. Atshiyene lelawo owenza ukungayisikho. Kusemapulazi uphukeni bayehlulekile beyi-MTC Alliance bela uMozulu. Bangaphi namhlanje uMozulu? Bangaphi namhlanje uMjuru? Babulala ibandla elalisekelwa ngabantu uChamisa wazivumela i-TPC yakhe. Kabamthiye. Ngiyabonga msakazi ukuthi nxa iwodo le ingafundwa enxeku wazwakala ukuthi kabafome labo ibandla. Kusukela kuse-MTC wayevele ubuhlupu waze wangena ku-PDP. Asisukele thina lapho.
Linjani basakazi bethu abahle, ngiyalibingelela ngelela ku studio 7 lonke. Hayi, mina ngithela mina ngiyemphawule lapha abazali, ngiyemfaka kwami umbono, ngiyemfaka kwami umbono. Ngilusizi ngabantu beZimbabwe, ngilusizi ngabantu beMashonaland kakhulu le abavotela izano, abantu beMashonaland izano bayivotele sibili. Nanku nje sebeqala futhi ukukhuluma ngendaba yezikole ukuthi abantwana baxoxe esikole, abantwana baxoxe esikole. Kodwa yibo bona abantu bona laba futhi abajika bevotela izano. Abafuni tshintsho siya buza thina ukuthi kanti kuzani kakhona into emnandi liyabayikholisayo kwini umuntu obadubekisayo. So ikhona mnangakho aphuma mdala yekela kuyakwehlula lokho. Abantu badubeka abantwana baxoshwa esikolo. UChamisa wayesithene ngangena abantwana bafunda mahara, sicela uphume ndoda.
Sibingelele amazimbabwe siyabazi ukuphuthu kini laba bedimbidi besetshenziswa labobani labobani. Okuseleethu nabazimbabwe siyayazi ilayini yethu ithi siminqaba loba bengayenzani benzeni, kodwa okuseleku kuzabadina vele asijiki loba bengathengwa benze kanjani.
Kustudio seven abasakazi labalaleli abahle, labe ngithi-ke phawule mathi ngithi hayi azithathwa imoto. Kuthiwa ubani busaka bebalo wasebhinga ngapha amthathele imoto aloe fazi. Hayi, moto kazithathwe vele. Azithathwe mpela, bona bezabona ukuthi izala sodwa kudlala. Uba uyabalayo umntakagwa, abathatheli izimota vele. Kanti vele bona baba begijimiswa zona izimota bayeladaba lokusebenzela umphakathi, bayeladaba lesimo sempilo yabantu baseZimbabwe. Ebheka ukuthi bona kabadle. Namhlanje liyabajikela.
Siyabonga ngembono yenu. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende weleMelika.
Kusukela ekuqaleni kwempi yocuku kwele Ukraine ele Russia laqopha ukubhidliza izakhiwo eziqakathekileyo lezokulima. Ukubhidliza kwelizwe lakwele Ukraine ikakhulukazi kwezomnotho kubi kakhulu, kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Kodwa sesibona imizamo encomekayo eyenziwa ngele Ukraine, hathi eyokwakha nje kuphela osekubhidlikile, kodwa ukwakha okukhangele elakusasa. Ekugcineni injongo lapha ayisiyo eyokusinda nje kuphela okuvele kusenzakala, njalo lokuzenzakala kwelakusasa, kutsho umnumzana Blinken. Umahluko phakathi kokusinda nje kuphela lokuphumelela yiwo umehluko okhona kwelakusasa. Ibutho elibukhali elingadelisa inhliziyo yezitha linqobe, kodwa okumqoka ngumnotho oqinileyo, umnotho opha amathuba izizalwane zakwele Ukraine. Kodwa njalo ngiyakholwa ukuthi lumnotho ngoza kupha izizalwane zakwele Europe lomhlaba wonke jikelele, ukugoqela eleMelika inhlalakahle. Nxa ngikhangela ele Ukraine ngibona into ezintathu, kutsho isiphathamandla esibona ngokuvuselelwa komnotho wakwele Ukraine umnumzana Penny Pritzker. Okwakuqala, ele Ukraine lilempawu zokuphumelela kwezenotho limanyane lamazwe ezwekazi le-Europe. Lilabantu abafundileyo, lezisebenzi ezilamakhono, umhlabathi ovundileyo, amatshe aligugu, lendlela zokufinyelela imikambo yezwekazi le-Europe ezibalulekileyo. Kule mpawu zokuphumelela kutsho usiphathamandla Pritzker. Okwesibili, kule xesha lokuguqula umumo, usiko lokuzinikela ngobuzwe lokuvumelana
kuko phose konke kumanyanisa uZulu wakwele Ukraine ngokuzinikela ukuthuthukisa leli lizwe kwela kusasa. Okwesithathu, isiphathamandla Priska ugcizelele ukuthi ukuvuselela umnotho wakwele Ukraine ayisikho uhambo olufitshane. Kumele silungiselele ela kusasa eliqhakazekileyo elilobungcitshi obuhlanzekileyo ngoba ele Ukraine likhangelele ukumanyana lemkambo yomhlaba. Lokho ngokwela kusasa, kodwa sifuna ukuphumelela khona manje kuvuselelwe umnotho oza kuphaba kwele Ukraine ithemba lokubuyela ekhaya. Njengokutsho kukamongameli Joe Biden, wakufaka sobala ukuthi simalele Ukraine njalo sizabaxhasa ekuvuseleleni umnotho wabo kubudlwangudlwangu obudalwe ngele Russia.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivisela impela sonto elithukela ngoChris Gande.